Lokhu kuphume emthethwandaba kaMantshi lapho umqondisi ogatsha lwamapholisa olwelo and order eHarare umnumzana Edmore Unganga ube eze ukuzofakaza ngodaba lolu. Usikhala wethesa icala lokuthokozela uDlakela ngemva kokuthengisela okwenzakala ngoNtulikazi 2020, abathuthisi besithi wayefuna kube lokunye ukuthengisela. Abathuthisi banikeze idale umfanekiso wevidiyo lapho usikhala akhanya khona esendaweni engathi liganga ekhuthaza ukuba abantu bathengisele. URunganga ebuzisiswa ngamagqwetha ngodaba lolu uthe ulobufakazi bokuba usikhala wayethokozela uDlakela ngoba uyamazi njengomuntu othanda uDlakela. Idale liphinde laphiwa i-audio eyenziwa phakathi kwentatheli izindaba uSimba Chikanza oyezimayi loSikhala lapho ayekhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba atshengisele. Ebuzisiswa ngamagqwetha kaSikhala ukuba icala leli lenzakala ngaphi, uRunganga wehlulekile ukutsho amagqwetha esithi lokhu kutshengisa ukuba ngenelisi ukwenza umsebenzi wakhe. Ekhuluma lentatheli izindaba omunye walabo abamela uSikhala kudaba lolu umnumzana Jeremiah Bhamu uthi akula bufakazi kulokhu okushiwo ngamapholisa.
We proceeded with the trial against Dr. Sikhala in the matter in which he is alleged incited public violence in relation to the 31 July 2020 demonstration. The
sikhuvekile ngodaba lukasikhala lapho yitheswa khona ukuthokozela wadlakela ngo-2020. U-officer commanding law and order owe-CID uphe ubufakazi.
UBhamu uqhubeke esithi kusobala ukuba abathuthusi sebephonga ukuphandaphanda lapha lalaphaya befuna udaba lolu luqhubekele phambili kungela bufakazi obusacileyo becala elenziwa ngusikhala.
We lamented before the court, they said that the state is showing disdain or disrespect.
Siyakhala ngoba abathuthusi abalandaba lodaba lolu besithe udaba lolu luzaqhubeka emini sebesithi baphatheke ngokunye, abathuthusi sebesithi balokunye abafuna ukwenza emini.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Mafa uthi uSikhala uyahlukunyezwa.
Yeza ilanga eliyisithutha, lokho abakwenza uSikhala kusasa kuzakwenziwa kubo. USikhala uzaba free, iZimbabwe izaba free, wonke umuntu uzaba free. Kodwa-ke laba abaphula imithetho izenzo zabo zizabalandela ngitsho sebefile. Ngoba leBhayibheli lithi lokho okuhlanyelayo yikho zakuvuna. Sibuhlungu, sifuna uSikhala ebe lemuli yakhe njengomunye umuntu.
Udaba lukaSikhala luzaphendulwa ngomvulo kuviki ezayo ngemva kokuba umthuthisi unkosikazi Dendai Shonai etshele uMantshi unkosikazi Vongai Mutshutshuthi Kuriro ukuba ngenelisi ukuqhubeka ngodaba lolu kusasa langolwesihlanu. Ngineleyi 27 ngiseHarare. Ni mdo ndolo zindlovu.